abantu besebenza ndawonye ezikhundleni ezinjengalezi zokukhokhela ilizwe. Okukhangelelweyo ngubani lobani ukuthi bakhulume lutho lunye, bahlabele ngoma yinye, bagide nyawo lunye. Nxa kuza ukuthi omunye athi hayi kusekuseni, omunye athi hayi kuntambama, kutsho ukuthi vele kuyabe kule ngxabangxoza lobugcangu obuthize ekwenzeni izinto. Abatshelani okuyikho. Lami nginje ngomunye wamuzwayo umongameli esithi laba bokuzithokozisa sebengaqalisa imicimbi yabo kodwa bayingedlulisa abantu abangamashumi amahlanu. Dukuduku na umsekeli wakhe usesithi hayi uhlu wakuqamba ke ngebizwa musical shows are banned. Lokho ke kwenza thina abanye esikhangileyo sizibonele ukuthi lapha hayi akula kuzwanana, akula kukhulumisana okuqondileyo. Omunye uzama mhlawumbe ngelihlo mina elami elithi omunye ufuna abe yiliqhude elikhulu kulomunye. Angithi umongameli nxa esekhulumile undoda lomunye bekungamelanga aqambe yona ama-musical shows lawo. Bekungangcono abalise konke achiye lokhuyana, ahloniphe ilizwi lalo ongaphezu kwakhe. Kodwa nxa esevele lwana lamathe engakapheli emlonyeni engakomi, usesithi kona lokhu okungenziwa kulobugcango obumangalisayo, akuzwanana la, kukhona sibilo kukhulu ngoba nanku imfumba le endaweni efihlwe isiphumele egcekeni.
Sike sabona phambilini esinye isiphathamandla sebandla leZANU-PF kupolitbureau esaxotshwayo kuthiwa ngoba sasisithi sisekela umsekeli kamongameli uConstantino Chiwenga. Kodwa udaba lakhona alusakhanyanga ukuthi lwaphela njani.
Kutsho ukuthi singathi vela amadoda la wona sibili ngesintu athukuzelene induwe emqubeni. Omunye lomunye ngabona wenza imfumba yakhe, insoro yakhe, athi angathola ithuba laye azame ukuthi abonakale ukuthi umakhonya ngubani. Iqiniso yikuthi ungayicubungula kuhle indaba le. Ngeyinye yezinto wabona olokho kuqhutshekwa usiya phambili kugwenxwana, lanxa bangaze bakhuluma emphakathini bahambe bonke bathi hhayi akukho kuxabana, kukho kwehlukana, kukho kudabukana, kodwa phela umlomo wachapha umfula ugcwele.
Kodwa umnumzana Chiwenga nxa umkhangele ubona ungani ngumuntu ongadinga isikhundla, engaphumelela njani ekhanyangela sekelo kuZANU-PF ikakhulu nxa sikhangela ingatsha zayo?
Angiboni mina umsekeli kamongameli kuyazihluba kakhulu ngosekelo mbe kwaloko esivame ukuthi sithi ngama-structures. Singalibali ukuthi indoda le ilibutho elisotsha kutho ukuthi lakhona ngale njengoba nje bangena ngayo November 2017 bengena ngesibhamu, kwabonakala izimota zempi lezibhamu lezigwagwagwa kugcwele indawo yonke. Engxenye ukuthembile khona lokhu ukuthi angakwenza lakuyinalo njengoba bakwenza kulwana owahambayo. Mina ngibona ukuthi le ndaba nje ukuthi obani bacabangani konke lokhu kwama-Province Politburo Central Committee emkini olisotsha kakusebenzi, kusebenza udli. Engxenye khona buyamnyikinya kwazibani.